Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 19 kumabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ukuhlangana kwephasika le independence kuqakathekile kithi kulonyaka ngoba kuyasikhumbuza imibuzo le. Umbuzo wokuqala, kungani amaqhawe asifela? Umbuzo wesibili, kungani uJesu wasifela?
Abakholo lwesiKristu abeZimbabwe bamanyene lamanye amakholo emhlabeni jikelele ukunanza usuku lweGood Friday kusungulwa ikhefu lephasika.
Yonke lesa lumacathelana iqiniso elikhona ukuthi abantu laba bafuna ukuthi kube lomuntu ozane lisuke ukuthi abahlangane sendawonye banelise ukuthi bakhulumisane. Ihlupho ukuthi abanye bakhona ukukhulumisana kwakhona akukho genuine.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzimisele ukukhulumisana lomnumzana Nelson Chamisa ukuze kuxazululwe inkinga eziselizweni. Kuwoza Friday kuliviki njengoba kulikhefu lephasika silethulela ingxoxo lomculi odabuka eZimbabwe osehlala eBhilithani uAngelina Mhlanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bamanyene lamanye amakholwa emhlabeni jikelele ukunanza usuku lweGood Friday kusungulwa ikhefu lephasika. Ingcwethi kwezokholo lwesiKristu kanye lenkokheli yalolu kholo zithi elonyaka ikhefu liqakathekile kakhulu ngoba lilandelana lokunanza ukufikisa kweZimbabwe iminyaka engamachume amathathu lasitshiyagalolinye lathola uzibuse. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zokholo lwesiKristu bachaze isimo sokuqondana kwamakhefu omabili la njengesimanga esikhulu njalo kulomutsho kuzulu weZimbabwe. Enye yalezi ngcwethi kungu-Dr. Lamiel Phiri ochasisa kabanzi ngakunanzelelayo ngalokhu kuqondana kwamakhefu lonyaka.
Jesus Christ sacrificed himself on the cross.
UJesu wazinikela esiphambanweni ukuthi mina lawe sithole usindiso, sivuselele ubudlelwano bethu loNkulunkulu bubuyele esimeni sabo sakuqala. Kumele sazi ukuba loZibuse lo esimthakazelelayo lamuhla kabuyanga nje kalula, walethwa yikuzinikela kulokuhambelanayo okukhona kulezi zehlakalo zombili. UJesu wasifela sonke, sekumele lathi sizibuze ukuba kungani uJesu wafela esiphambanweni.
Kodwa umfundisi Clement Zenda okhokela inhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe uphambana labanye ethi akutsho lutho ukuqondana kwalamakhefu.
Ukuthi kuhlangane le-holiday ye-independence lapha eZimbabwe hayi ayisikho kuhlela komuntu, kodwa ke ikuwelana kwezinto nje esingathi ke yi-coincidence. Into nje edanisayo ukuthi sithakazelela i-Easter ngesikhathi indlala, ukukhwela kwezinto, ukudla ubhadlile elizweni, abantu ke bayahlupheka.
Kunobhala jikelele webandla le-Church of Central Africa Presbyterian CCAP umfundisi Kingstar Chipata uthi iningi labantu eZimbabwe selalahla ithemba ngenxa yesimo somnotho.
We need to commemorate because it's a situation where we remember, yes, the suffering, but through that we also we don't remain on that.
Kumele siluthakazelele lolu suku ngoba luyisikhumbuzo sokudubeka okwaba khona. UNkulunkulu uhlezi engokhokhela kikho konke. Langesikhathi uJesu Kristu ephakathi kokudubeka eseGetsemane wayekhathazekile, yebo, kodwa lokho akutsho ukuba uNkulunkulu wayesemfulathele hatshi.
Unkosikazi Primrose Bison Mandenge okhonza SCAP emzini weRugare uthi ubudlelwano bukhona phakathi kwelamakhefu yikuchitheka kwegazi lanxa izizathu zisehlukana.
UJesu wafela mina lawe ukuze singathabi ngendlela engayisiyo ngesikhathi sePhasika. Kumele sikhumbule ukuzinikela kwakhe lathi sinikele izimpilo zethu kuJesu Kristu. Aso sikhathi sokwenza izinto ezingathabisi uNkulunkulu. Aso sikhathi sokwenza izinto zomhlaba. Ukuhlangana kwePhasika le independence kuqhakathekile kithi kulonyaka ngoba kuyasikhumbuza imibuzo le. Umbuzo oqala, kungani amaqhawe asifela? Umbuzo wesibili, kungani uJesu wasifela?
Kwele Zimbabwe ikhefu lephasika liqhakathekile kakhulu empilweni yomKristu njengoba kulilizwe elilesilinganiso esikhulu samakholwa esiKristu ngoba luyisikhumbuzo sokubethelwa esiphambanweni kwendodana kaThixo ifela kuze abakholwa kuJesu bathole indlela yokusindiswa ngayo behlengwa lokuthethelelwa izono zabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Wosenjalo umfundisi Mpindebele uthi lesi yisikhathi esihle lapho okumele iningi likhululeke khona, likhululeke elizwe ukuthi liphume ebunzimeni eliphakathi kwabo.
Ngenjwayelo ikhefu lephasika livame ukubona iningi labeZimbabwe elisebenza phandle kwelizwe liphindela ekhaya ngobuningi ukuyahlangana lezihlobo labangane. Kodwa lonyaka kulo mehluko omkhulu, noma nje kulabanye abaphakamileyo besuka eHebron besiya ekhaya, inani labo kade liphansi kakhulu nxa kuqathaniswa leminye iminyaka ngekhefu linye. Esilindweni samabhasi edolobheni leHebron, amabhasi ahambela eZimbabwe kade engagcwalanga kangako kungaphithizeli. Omunye oweZimbabwe ohlala eHebron, umnumzana Eric Madlala, uthi yena ubone kungcono ukuthi athumele imali ekhaya hathi uhamba yena ngokwakhe.
Into zinzima ekhaya, uhamba kuncedi ngoba ngizasebenzisa imali eningi, ngakho ngibone kungcono ukuthumela imali ekhaya ukuze iphathise.
Unkosikazi Emily Dube uthi iphasika yalonyaka ifike bengakaholi emsebenzini okwenze ukuthi kube nzima ukuthi behambe ekhaya.
Sifiso besikhona kodwa imali kayikho. Lesi yisikhathi sokuthi ngabe siyahlangana lezihlobo labangane ekhaya. Asitholi amathuba amaningi ngenxa yokubambeka emsebenzini.
Kodwa noma nje abanye bengahambanga ekhaya, kulabanenganyana abachaphe umncele besiyabona izihlobo labangane. Umnumzana Andreas Sibanda ongomunye ophuma esiya kobulawayo esithi angeka khutha ithuba lokuyafika ekhaya.
Ikhefu le-Easter lisinika ithuba lokuyalunguza ekhaya ukuthi sibone abanye ukuthi banjani, ngoba leli thuba sizalithola njalo ngomnyaka ophela. Amanye amaholiday la aba mafitshane phakathi kwesikhathi.
Abanye njalo abafana lonkosazana Samukeliso Dube bathi lesi yisikhathi sokuya enkonzweni njengokutsho komlayezo wePhasika.
Ikhefu lephasika lisinika ithuba lokuthi thina njengamaKristu sivuselele inkolo yethu. Ngakho mina ngizabe ngisenkonzweni.
Ngusenjalo uhulumende weBotswana ubike ukuthi umngcele weRamakgwebane lePlumtree kawusoke uvalwe ukuze abantu bedlule kungela ongabavimbela. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHebron kweleBotswana.
Yebo ke lolo asilo udaba ebesithe sizalithulela lona, kodwa lapho ke uMartin Ngwenya obesitshela ukuthi ngesikhathi leqala ikhefu lephasika abanye abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bahambanga ekhaya besithi babone kungcono ukuthi bathumele imali ukuze iphathise abemuli lapho intengo yempahla lokudla iqhubeka iqonga. Okwamanje ke sesilethulela ingxoxo lapho umfundisi Mpindebele esithi lesi sikhathi esihle lapho okumele kukhulekelwe khona ilizwe ukuthi liphume ebunzimeni eliphakathi kwabo.
Hayi, into zimbi ngempela, kodwa khona akumelanga silahle ithemba ngoba impilo vele injalo, kuyakuba lokuhle kube lokubi. But okuqakathekileyo kithi lanxa sikhangele leli khefu le-Easter, lisipha ithemba elikhulu kakhulu ngoba isiphambano sikaJesu vele sona sipha ithemba. So ngingathi mina kubalaleli, hayi ngiyabezwa sibili, into zimbi kuleli. Ngakeni sibambelele, sibekezele, singalashi ithemba. Sibambelele kuJesu, sibambelele kuso isiphambano sikaJesu. Okuqakathekileyo kakhulu yilo lolo ukholo lethemba esilalo. So ngiyabakhuthaza abalaleli ukuthi singalahli ithemba bakithi, kuzaphila kulunge phambili.
Ngamanye amazwi mfundisi, liguqa nje ngamadolo ngaleli khefu liza lifaka enkosini ilizwe leZimbabwe ukubana ingenele kube lobubelo.
Yikho okanye baba uqhakathekile sile ukuthi sibe sibambelele ekukhulekeni sabe sikhulekela ukuthi libe nombelo kodwa okuqhakatheke kakhulu ukuthi phakathi kokubi lokuhle sibambelele kuJesu umuntu wazi uJesu ikho manje oqhakatheke kakhulu ngoba okunye njengoba nansijo nje uyakuba lokubi kube lokuhle impilo vele njengoba nasiyazi injalo but okuqhakatheke kakhulu ukuthi la kukho konke esidlula kikho kumela ukuthi ithemba lethu ukholo lwethu kumele singabi lokuthinta kuza khonapho kuqakathekile ukuthi sibe yilaba abakhulekayo sikhumbula ilizwe lakithi sikhumbula wonke amazimbabweni abalapha kuleli labasemazweni mhlabajikelele kumele labo sibe sibakhumbula siphakamise isiphambano sikajesu sibaphakamisele enkosini ngokukhuleka singalahli ukholo lwethu singalahli ithemba lethu
Loke ngumnumzana Mpindebele umfundisi wabexoxalo ntungameli inkomo we Studio 7 ekwabulawayo silokho sikudaba lunye ngezakhamizi zecholocho esabelweni sangenyaka twemandebeleni siveza imbono ehlukeneyo mayelana lokunanzwa kwelanga likazibuse likamhla ka 18 Mabasa lona elinanzwe izolo besithi kubo yebo leli langa elihle kodwa halila zithelo ezigabeni sabo Anastasia Ndlovu sethulela loludaba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi zecholocho zithi lihle kodwa izithelo zalokibo azikho ngoba ziphila nzima okwedlula ilizwe lingakatholi uzibuse. Umnumzana Thabani Ndlovu isakhamuzi secholocho uthi baphila nzima loba nje ilizwe linanza ilanga likazibuse.
Kuyafana vele yadura izinto yadura yonke into. Ngifile ngkona yikho emagarajini sithwele nzima vele hayi independence wesiyadlala ngawo emagarajini lamafiweli yonke into iyadura bavuma ukuthi yenza amabhondi bavuthisa amarandi thina sisebenza egoli phela sisebenza eZimbabwe so egoli sithwele nzima bathisa amarandi esitolo amabhondi abavumi bathi amabhondi abawafuni
umnumzana Nkosana Mkhwananzi uvumelane loNdlovu ethi amabhizimusi awahambi kuhle loba nje kulokuthula echolocho
hayi lona ilanga konke nje kuthule ukhanya nje kodwa hayi umomono uhamba kuhle kodwa nje hayi kuthule kakhulu kubusiness hayi akulalutho nje walibona sihlezi kangaka
umnumzana Chamji Ndlovu uthi akusilanga elitshengisa uzibuse lentokozo
mina kandiboni kulilanga elihamba ukuthi litshengisa uzibuse so ke hayi independence lapha khangani icubile le iyacuba kahle siyohamba ngendlela esijwayeleyo
osakhulayo ukhuphukani Ndlovu uthi lihle ilanga kodwa kalisela njabulo ngoba isimo somnotho simi manzonzo
uzibuse is ilanga wona uright sibili ilanga kumele silicelebrate but nxa sikhangele isimo esikhona ke kathesi akula ndingeko enkulu kakhulu ukuthi ngicelebrate ilanga likazibuse nginganika umzekeliso ukuthi izolo nje kumbe kuthanya isinkwa sabe sikhwelile izinto ziyakhwela ama salaries abantu akhwela kancane kodwa uthola ukuthi izinto zikhwela kumbe ka 3 ka 4 kula ma salaries abantu so ukuthi ngithi ngiyakholisa independence yami kuba nzima
izolo echolocho bekungiyela mcimbi wokunanza ilanga likazibuse loba izibonakaliso zokuthi likhefu iningi labantu belikhala ngokuma manzonzo kwesimo somnotho loba nje kuthanye umongameli Emmerson Mnangagwa kunkulumo yakhe yesizwe ethembise ukuba uhulumende uphakathi wokulungisisa isimo somnotho sona esesichiye ilizwe lisekuyangeni obesabekayo Izolo abantu beZimbabwe abaphakathi kwelizwe labaphandle kwelizwe bebenanza umnyaka wesimachumi mathathu lasifica munwe munye 39 ilizwe lathola uzibuse kodwa echolocho amabhizimusi ebesebenza kungela ubuthana kwabantu emkhosini wokunanza leli langa ngimele iStudio 7 ngisecholocho Ningu Anastasia Ndlovu.
Wo Life Talk namhlanje sikhangela ukwenziwa ngabanengi ngaleli ikhefu lephasika. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Inombolo njalo 0012024650318. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uzimisele ukukhulumisana lomnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla eliphikisayo le-MDC ukuze kuxazululwe inkinga eziselizweni. Kodwa sokulenyanga ezimbalwa kungela ukukhulumisana njalo ababili laba bekhanya besenza umacatshelana. Kambe kungenziwani ukuze laba bakhulumisane ilizwe libe lengqubekela phambili? Okuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngafanisa le ntombi yejaha ababe befunana kodwa bonke besesabana. Kungela ofuna ukuthi azehlise avume ukuthi omunye ungcono kulomunye. Umnumzana Chamisa naye ujika kamatantram esiyale kodwa esithi ufuna ukukhuluma afake ama-conditions akwaziyo ukuthi asuza yenze. Aqalise ngokuthi Mnangagwa kasiye president angisuze ngikhulume laye kodwa yena wehluleka ukuprova ekhoti ukuthi Mnangagwa urigile ama-election. Sibone lo Mnangagwa laye elokhu ethiza uyancinisa uChamisa elokhu ebedlala umacathelana. Iqiniso elikhona yokuthi abantu laba bafuna ukuthi kube lo muntu ozanelisa ukuthi abahlanganise ndawonye banelisa ukuthi bakhulumisane. Uhlupho yokuthi abanye bakhona ukukhulumisana kwakhona akukho genuine. Bafuna ukuthi bayekhulumisana ukuze Mnangagwa abaxuphe izikhundla zokuthi bona labo badle kuphela akulani lohlulo lozulu weZimbabwe ohluphekayo.
Wena ngokubona kwakho ubona ungani kuyini okumele kwenziwe kumbe bakhona yini obaziyo ikakhulu abezokholo abazama ukuthi bakhulumisane labo laba bobabili?
Yebo, bakhona inhlanganiso esebenza lazo Zimbabwe Council of Churches bayenza imizamo kodwa uhlupho olusuka lube khona yikuthi ekwenzeni kwabo imizamo iZimbabwe seyaba politicized and polarized kakhulu. Kusuka kube sekusuka labanye abaxokozelelayo baphambane selokhu lalokhuyana kodwa imizamo ikhona eyenziwa ngabafundisi abazama ukuthi mhlawumbe abakungakhulunyiswana kodwa inkinga ekhona yikuthi kulokungathembani vele okuthize okungenza ngicabanga ukuthi mhlawumbe kungadingakala ukuthi kuze kubuye umuntu ovela ngaphandle kwamanye amazwe abe nguye ohlanganisa laba bantu ngoba lapha ekhaya kasithembani sonke. Njalo abantu sesaba ngamakhempu, abanye bakuZanu, abanye bakuMDC. Ungathi uyakhuluma kathi ungweZanu, ungathi uyakhuluma ukuthi ungweMDC. So khonokhana kungathembani yikho kwenza kube nzima ukuthi imizamo le yenziwa ngabanye abantu abasengabafundisi iphumele iqhubekele phambili.
Umnumzana Angliston Sibanda yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi okungehlisa intengo yempahla elizweni yona ekhuphuke kakhulu kunsukwana ezedluleyo yikuthi uhulumende aqede inkohlakalo kumankampani akhe ukwenzela ukuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe. Ekhuluma emkhosini wokunanza uzibuse izolo, umongameli Emerson Mnangagwa uthe uhulumende uzasungula izitolo zokupheka izinkwa ezama-bakeries kanye lenkampani ye-Silo Foods Company ukwenzela ukuthi abantu bethenge impahla ngentengo ephansi. Kodwa umnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe uthi lokhu kungasebenza okwesikhatshana njengohlelo lwamabhasi ezukho bese kunyamalala nje.
Udubo uhulumende engafuni ukuthi alukhangele yokuthi ilizwe leli lisebunzimeni obe-foreign currency. Asizuzi i-foreign currency eneleyo ukuthi senze esikufunayo. Uhulumende alisilo business lakhe elokuthi yena avula amakhampani esenze konke. Kumele kube nama-business enza lokho hathi uhulumende. Okwesabisayo ukuthi siyabona amanye ama-companies kahulumende abo-GMB, abo-Zinara, ama-Parastatals, abo-Tel 1 kule-corruption emangalisayo, kule-corruption esabisayo. So
ingaba indlela na ukuthi ube lezinye indlela ezokuthi ube le corruption. Nga uhulumende engalungisanga into lezi ezi corruption, ama companies angabuya sibili siwabone, kodwa ayabe qedela ama taxpayers izimali, ngoba uhulumende siyakwazi ukuthi akakwanisi ukuthi arane ama companies ngendlela e profitable. IZimbabwe kathesi isiguqe ngamadolo izinara kule corruption esabisayo. Siyakwazi GMP, ufuel, singathi economy yonke igcwele i-footprint e-corruption ye-government. Aloba ngimxwayisa u-president uMnangagwa, bengizamtshela ukuthi athiyane lakho lokho.
Kuzaphetha ngani ukukhwezwa kwentengo yempahla lokho sokukhona kathesi? Njalo kungaqedwa ngani?
Okumele kwenzakale ukuthi uhulumende kumele ahlale phansi lama business. Uhulumende kumele njalo ahlale phansi ababandla lawo ahlale phansi iZNPF leMDC, ngoba nxa kulokuxabana okukhona khathesi akuboni ukuthi kungaba lempumelelo lapha elizweni. Bakhulumisane ukuze imali iqalise ukubuya elizweni. Uhulumende kumele alwise i-corruption okungenza ukuthi abantu babuye lezimali zabo lapha eZimbabwe.
Lapho ke besixoxa lo mnumzana Masimba kuchira ingcwethi ecubungula izombusazwe kwezemidlalo. Intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo edlale namhla esigabeni seCastle Lake Premier Soccer League.
Kuphelile ukuba liqhude elikhulu kuqembu lomdlalo wenguqele eChikenini ngemva kokuba linqotshwe okwakuqala emidlalweni yalonyaka yesigaba seCastle Lake Premier Soccer League. IChikenini lingene kumidlalo yeviki lesine elingelinye lamaqembu amabili abenqobe kuyo yonke imidlalo emithathu ebisidlalwa kusigaba saphezulu, kodwa litshaywe nge-1 kanyali iqembu lenkezi Platinum Stars namhla emini. Loba kunjalo iqembu leli liyaleli lokhu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo le miklomelo yethoba munomunye, kodwa lesi simo singaguquka ngemva komdlalo ozadlalwa kusasa ngomgqibelo phakathi kweqembu lewangeli le-FC Platinum eColliery. Iqembu lewangeli lemiklomelo yethoba munomunye okutsho ukuba lingahwitha ele Chicken Inn nxa lingathola loba wodwa umklomelo, ikanti iqembu le-FC Platinum lalo lilakho ukugada phezu kwele Chicken Inn nxa linganqoba ele wange, ngoba livele lihlezi phezu kwemiklomelo eyisikhombisa. Kweminye imidlalo yedlalwe namhla iqembu leBulawayo Chiefs linqotshwe nge-1 kanyanga le-ZPC Kariba, okuyimpumela elitshiye lihlezi emsileni wengalane yemiklomelo lingela ngitsho wodwa umklomelo ngemva kokunqotshwa kumidlalo emithathu eseliyidlale lonyaka. Iqembu leyadala ibengujikilobhanqale le-Tail 1 kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Intatheli zindaba yezemidlalo uNeshi Mgogwarira uthi impumela yemidlalo yanamhla kwevele ikhangelele ngemva kokubona indlela lawa maqembu adlale ngayo phambilini kwemidlalo yanamhla.
Yebo kambe, namhlanje iqembu eleBulawayo Chiefs linqotshwe liqembu eleZPC Kariba. Lokhu bekukhangelelwe ngenxa yokuthi iBulawayo Chiefs yona ngokwayo hayi lokho kuqalisileyo ayikayenzi kuhle ngemva kokuba beke baletha umqeqeshi bamkhipha kwasekubuya omunye. So lokhu bekukhangelele iresult leyo. Kukanti kodwa iqembu eleChicken Inn lapho edibane leqembu eleNkezi Platinum, ngokubona kwami iChicken Inn yatshengisele ukuthi hayi silela ikakhulu umdlalo abawudlala liqembu leDynamos ngemva kokuba iDynamos ukaptain uDynamos esenikwe elibomvu ukuthi ephume ground behluleka ukuthi bedlale betshengisele ukuthi balabantu abaningi. So akube kukhangelelwa lokuthi Chicken Inn yebo baqalise kuhle, kodwa abakhanya abakabi liqembu eselijulile.
Komunye umdlalo ozadlalwa kusasa, iqembu leBlack Rhinos lizadlala leCapes United ngaseRufaro, kuthi ngensonto iqembu leChapungu lizemukela leHarare City ngaseMandava. Imidlalo iyaqhubekela phambili ngomvulo lapho iqembu leDynamo selizadibana khona lele Herentals. Elemanyika Diamonds lizadlala lele Mushwane Stars ngaseKipo, ukuthi iqembu leHighlanders lizanqikelana lele Triangle United ngasePapa Fields. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Namhlanje uEzra Jesus Panda uxoxa nomculi uAngelini Mhlanga. Thank you.
Namuhla lusuku lwePhasika, a Good Friday. IBhayibheli lithi lilanga okwabethelwa uJesu esiphambanweni efela izono zethu. Ngakho ke umsakazo wakho ubone kufanele ukuthi sidinge ukuthi sikange ingoma zomdumo wokholo lwesiKristu. Ngaleli khefu silomculi uAngie.
Igama lami ngu-Angelina Mhlanga, ngikhulele koBulawayo eNtumbane nase Nelspruit. Ngase ngifunda my primary eMbokodo Primary School, that is in South Africa, Nelspruit. Ngasuka lapho ngaya eFounders High School just because umama bengu from Nelspruit and my dad from Bulawayo. So I grew up between the two countries. Ukuqala ukucula ngathi ngaqala ngimncane ngise-church. And I'll spread it like that. Sengwayo.
UAngie waqala ukucula esemncane, ukanti ingoma zakhe uzipheke esefike lapha kwele Bhelithane.
Ngilama album ayi 3. I'm working on a single at the moment that is coming up soon. It's going to be a house music and it's beautiful. AUK in 7Z, Labo Rebecca Malope Vezebebuye Lapa, in 7Z, Labo Sipo Makabane, Benjamin Duge, Marebuye Lapa, and then in 7Z, La Manje, I'm a local artist, I say UK. And then I think 7Z, La Lutechua Zama from Zimbabwe, and Lebos Hobela.
Wabasanda usiqhuma kulumsakazo weStudio 7 kuhlelo hoza Friday ngePhasika silo NG umculo wengoma zokholo lwesiKristu.
Okwenza ukuthi ngithande ukuhlabelela ukuthi ngakhulela koSengwayo and kwakuculwa laphana andiqala ukurekhoda sengifike e-UK. Ngeke ngivume engayincediswa khona ngolokhu sengiyingonyama music. USiphephelo aleyo-ke bayayithanda, even masikuma-show bayadimanda ukuthi ngiyihlabele. I-album yes three bathanda iy'ngoma eziningi kakhulu. That album is packed with uluju. Because kulo hlala nami engafuturisha khona uTekshiwe Zama. Ngihlabele le ndosa kusa yi-EP elengoma eziyi-4.
Zimbili indlela empilweni yomuntu madoda.
Abantu abaningi bayawuthanda umculo kaAngie njalo bayamsekela okwamagama. Asizwe ukuthi yena uthini ngalolu sekelo.
Ngithanda ukubonga abalaleli nge-support elisipha yona. Ngithanda ukubonga ngokuthenga i-music esiyabe siyicula. Njalo i-music kulabo abangakayitholi iyatholakala ku-online stores, iTunes, CD Baby, Amazon, and abafuna ama-hard copies, you can get my album ngokungifonela. Inamba ngu-077-518-506-85. Ngiyabonga kakhulu.
Siyabonga ke uAngie obexoxalo Ezra Jesus Banda bese eBhelithane. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.